Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. ELuZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day.
Itimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele mbe sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apart kwabomama labobaba.
Umanyano we-European Union uxwayisa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo axwayisise ukuthunjwa kwayelwela amalungelo oluntu umnumzana Itai Dzamara.
So lokhu nje kusengisa okusegcekeni ukuthi hayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngayehleceleni okusengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lokhu.
Kuhlelo Woza Friday umsakazi weStudio 7 Ezra Chisa Spanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo ele Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELuZimbabwe namuhla limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day. Kusenziwa imicimbi etshiyeneyo ezigabeni zelizwe eziningi. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Isixoxela salonyaka besikhuthaza ukulinganisa amathuba abesifazana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo ngesiNgisi sisithi balance for better, ngwa abesifazana bathi ngesikhathi esiningi babonakala besihliselwa phansi kwabesilisa emsebenzini kwezombusazwe kanye nezinye iingatsha zempilo. Abesifazana bona bathi leli langa libajabulisa kakhulu ngoba lisenza bathole inhlonipho yokusebenza wabo kanye nokuthi bazigqaje ngobulili babo njengoba kuyibo abaletha impilo ngokubeletha. Unkosikazi Similo Maphosa ngomunye wabesifazane abakhulayo uthi leli langa lanamhlanje liyisikhumbuzo sokukhangelela imisebenzi emihle enziwa ngabesifazane njalo kumnika amadlavuzane wokuthi aqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle ngoba umuzi uba ngumuzi ngenxa kamama.
Usuku lwe-Women's Day lulusuku olubalulekileyo kakhulu kimi ngoba akuso mihla yonke ukuthi ngiyavuka and ngamukeleke nje ukuthi njengomuntu owesifazane ngisiza kanganani empilweni zabanye abantu. And nxa ungawukhangela kakhulu kuningi okwenziwa ngabantu besifazane kodwa abanye abantu abasuthiseki ngakho. So ngesikhathi lapho ukuthi ngibelelanga elokuthi kuthiwe yini ojatshulelwayo ukhulu kakhulu empilweni yami.
Kwezombusazwe abesifazane balokhu bebalutshwane kudayela ephalamende lakwezinye izikhundla. Unkosikazi Dr. Sibanda olilunga ledale lesenethi emele iBulawayo Metropolitan engwebandla le-MDC uthe balokhu bekhonona ngokungalinganiswa labesilisa kwezombusazwe ngoba inani labo lincane ezikhundleni zobukhokheli.
Njengabomama okakumba ngazo silokho silobukhonona ukuthi thina savela sakhuluma sasifuna i-50-50 equal representation. Lokho silokukhonona ukuthi 50-50 lena asukafiki kiyo.
Uqhubeke ethi okubangela omama babebalutshwane kwezombangazwe nakwezinye inhlangothi zempilo yikuthi omama bayethuselwa ukuthi bangathathi lezo zikhundla. Uthe kwesinye isikhathi omama bayesaba ukuveza ukukhathala kwabo ukuthi kwesinye isikhathi bayaliswana bagcine beyiselana phansi okwenza bathathelwe lawo mathuba ngobaba. I-Studio 7 ikhulume nomnumzana John Masuku oyintatheli izindaba njalo eyingcweti kwezomdabu, yena othe kusukela kudala isintu sikhuthaza inhlonipho yomuntu ongumama.
Omama baqakathekile empilweni yethu, kungaba ngumama, ugogo, odadi, kasibahlonipheni njalo sibanike amalungelo agcweleyo.
Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Kunjalo nje abanye abesifazana bathi ilanga labo leli liza ngesikhathi beqhubeka bebhekane lobunzima obuphindiweyo ngenxa yokonakala komnotho. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Minengi imikhosi ebiqoqiwe ukunanza usuku lwalamhla ondikimba yalo umhlaba wonke ibingethi Balance for Better is a call to action for driving gender balance across the world. How will you help make a difference? Eyalizwe yona ingethi hashtag balance for better. Abahlangothi lwabesifazane ebandleni le-MGC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa labo baqhube owabo umkhosi owenzelwe endaweni eyaziwa ngelokuthi Chapungu Village emzini weChitungwiza, lapho kade bekhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze ayekethisa kulokho abakholwa kikho noma kanjani, ngoba kunguye olesikhiye esizoletha inguquko elizweni eseligcwele ukudubeka kakhulukazi kwabesifazane. Omunye wabaphatheke kulo mkhosi kungunobhala jikelele ehlangothini lwabesifazane kubandla le-MDC esigabeni seHarare, unkosikazi Lindani Dube, yena otshengise ukukhathazeka kakhulu ngesimo sabesifazane elizweni.
Ngiqakathekisa kakhulu isuku lelu ngoba luduzane losuku esalahlekelwa ngumama othathiye onguSuzan Chandrai wabhubha mhlaka 6 March namhla kumhlaka 8.
Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Tsitsi Samson ongunobhala esigabeni seSouthaton kuhlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC Alliance.
Ungcono bathi umuntu wonke ukudla ukwenzela ukuthi omama ababe balokudla bazidle ukudla ebantwaneni.
Ugogo Seraphiri obekulo mkhosi laye ulandisa ngokumelwe yilolu suku lokuba lubaphatha kanjani yena labanye bakhe kulesi sikhathi sobunzima.
Sazama ukuthi singasizovotile kuzenza kahle kodwa kwahluleka. Siyazibuza nje zonke iy'nsuku ukuthi khonke kuzofika ephi, nabazukulu abami bazafika ephi bengasebenzi. Kungcono mina ngike ngasebenza.
Esethula umbiko wakhe emkhosini munye obengumhlonitshwa, umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uxwayise umkhokheli webandla le-ZANU-PF engumongameli njalo welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ukuba kumele ziqhutshwe ingxoxo uqobo isikhathi sesekhona, ethi ngoba sizofika lapho eyabe sephelelwe khona ngumphako. UChamisa uthi lanxa efuna laye ukuba izijezo zomnotho ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF lelizwe ngabakwamanye amazwe zisuswe, ukhuthaza uMnangagwa ukuba abozinuka amakhwapha kuqala alungise lokho okuyikho okwabangela ukubeka kwazo kuqala, anduba akhale ngamazwe afana laboMelika kanye lakumanyano wamazwe akunhlanganiso ye-European Union, bona badlulisele phambili isikhathi sokuba ziqhubeke zikhona.
Kule mikhuba okumele yekelwe nxa sifuna izijeziso zomnotho zisuswe, liyezwa na? Abakwele Melika bathi nxa lifuna silitholise usizo lwemali mayengachaphazwa nje. Ibani ngabantu abaqoqekileyo elizweni leni, ngoba singeke saphonguthulula imali engabonakali ukuthi isebenzani.
Uthethe leli thuba uChamisa uxwayisa inkokheli yebandla lakhe ekumunicipal ukuba ingaze yathatha umkhuba weZANU-PF wokwenza ukumenemene kodwa iqhube umsebenzi wayo eyawukhethelwa nguZulu. Abesifazana bekade bekulo mkhosi walamhla bebelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukucula ingoma ebezikhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze abuyela muva kuhambo lokulwela abathi inkululeko uqobo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama. Thank you.
Kobulawayo khona abesifazana bananze ilanga le International Women's Day ngokutshengisela esitaladeni baphatha le mihlangano ejonge ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana bakobulawayo namhlanje bafole edolobheni lakobulawayo benanza ilanga le-International Women's Day ngaphansi kwendikimba ethi hashtag balance for better. Inhlanganiso ye-Hope for a Child in Christ isebenzelana lohulumende i-Oxfam le-United Nations Women baqhube umhlangano obuhlafuna udaba lodlakela obusesiqintini semadopo lapho osokuvele khona ukuba iningi labomama liphila kanzima. Umqondisi we-Hawkick unkosikazi Sunga Mzeche uchaza uhlelo abaluqhuba emadopo district kumizamo yokwehlisa ukuhlukumezwa kwabesifazana labasakhulayo laloba bekhona labo baba abahlukumezwayo.
Sile program okuthiwa yiSASA. ISASA sisebenza nama communities, sitrena awuthwa ama gender activists kumbe ama community activists mayelana ngobudlwangudlwangu ukuthi behambe bekhuthazana nabantu ku-community ukuthi ubudlwangudlwangu ngabulunganga.
Umqondisi we-Sexual Rights Center kobulawayo unkosikazi Musa Sibindi ongenela umhlangano uthi okuqakathekileyo yikwakha isizwe siqede uhlupho lobudlwangudlwangu kumalungelo abomama lokuncindezelwa.
Usuku lolo lamhlanje itimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele mbese sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apartheid kwabomama labobaba, sinjalo siyakhe kakahle iZimbabwe mbese isigaba zethu kahle.
Umnumzana Lawrence Ncube uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhuthazwe ukunakekelana emakhaya bahlukane lobudlwangudlwangu.
Sokukhaya ngani ku-rhetoric ukuthi women empowerment, women empowered every day, but what about it?
Kulo umhlangano walamhlanje inhlanganiso yemsasa project esiza imuli ezingena phakathi kobudlwangudlwangu iveze ukuba ukungazwani emakhaya kuqhubekela phambili kanye lokubanjwa kwabesifazana iganyavu. Kubikwa ukuba ngomnyaka odlule imsasa project isebenze amacala obudlwangudlwangu adlula inkulungwane ezimbili i-2817 kuthi kuwonala adlula kancane inkulungwane ezimbili i-2372 abengamatsha kuthi amanye ngamadala njalo batholisa omama abangamakhulu amathathu i-369 indawo zokuhlala ngesikhathi bebhekane lokudlwangudlwangu emulini zabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhotshwa kokhetho eZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi avule amathuba ukuthi abesifazana baphathe izikhundla eziphakemeyo kwezombusazwe. Asizweni imbono kankosikazi Sibusisiwe Buda Masara, umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus olilunga le-MDC.
Iqiniso elikhona kuleli lizwe lethu leZimbabwe, bomama kuyakhulunywa ukuthi kumele bephakame, baphakanyiswa, silungise inhlelo lezi ngezabomama. Kodwa nje yona into ebambekayo, mina ngawamama ehlangayivuna engikwaziyo ukuthi omama siyasebenza kakhulu gadalala, kodwa ukuthi kulani okuphumayo kule ndaba ye-Women's Bank iyakhulunywa, kodwa ukuthi sike sinibone ukuthi ngobani asebelakho. Ye, i-Bank Bank selikhona kodwa alikafakwa lutho phakathi. Yibo engikwaziyo mina.
Kodwa ubona omama abaphethe isikhundla esiphezulu ngathi sebebaningi yini elizweni ikakhulu kwezombusazwe?
Bambalwa ye khonokho nje bambalwa xa sikhangela nje kuhulumende lokhona. Ye, uphose wazama nje khonokho ukubanika omama nje izikhundla lapho nalaphayana. Nxa sesikhangela nje izolo ukuthi kuvele kuhamba njani, ukuthi omama abafundile baningi kodwa nxa umkhokelelizwe esebuza uyathi vele omama angikhona abakho abalama qualification kodwa ubona ama qualification emadodeni so nxa ngikhangela mina-ke ngibona ukuthi into le iyabe ingafuna ukuthi sifake zombangazi phakathi asikhulumele ngamalungelo abantu abangomama siyabandezelwa xa ngikhuluma ngezimbabwe sengikhuluma nge-afrika siyabandezelwa vele kumele silwe sibambaneni
amalunga edale lephalamende awe-MDC akhala ngokubotshwa ungathi kulokuhlukuluzwa yini kwabesifazana phakathi kwalo
ukuhlukuluzwa sibili kukhona njengo for example ujoho honorable Johanna Mamombe the youngest member of parliament eZimbabwe la obotshiwe ngento yokuthi ukhulumile akukhulumileyo manje okuza kwenza ukuthi kukhuthaze abanye abanjengaye ukuthi labo bebengene kuzombangazo ikuyini nxa bebona omunye wabo ubotshiwe kuthi ayichelelanga khona ayichachi
lo ngunkosikazi Sibusisiwe Ebuda Masara umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga eseVictoria Falls.
Le yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umanyano we-European Union namuhla uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo acwayisise udaba lokuthunjwa kwayelwela amalungelo kaZulu umnumzana Hitayi Tsamara. Yena ofikisa iminyaka emine kusasa engaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Embikweni wethu le enkundleni ye-Twitter namuhla lumanyana uthe uhulumende kumele aphume egcekeni atsho ukuthi kuyini okwenzakalayo kuTsamara abuye njalo athathe amanyathelo kulabo abaphathekayo ekuthunjweni kwakhe. Kusasa khona uZulu uzabuthana eHarare ekhumbula uTsamara. Siqoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Charles Nyoni.
Uhulumende kaMnankagwa kazimiselanga njalo kakho eqinisweni ukuthi acede udaba lwama-human rights abuse kuleli lizwe laseZimbabwe ngoba kade sibakhala ngama-sanctions ukuthi akumele ekhitshwe kodwa bona bengafuni ukuqala ukulungisa izinto ezabangile ukuthi kube lama-sanctions in the first place. So lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi hhayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngaehleceleni okokutshengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lo.
Yena uzama mara lisalethemba lokuthi usaphila yini
sina njengabangani bakhe njalo sibambene nemuli yakhe ithemba silalo ngoba nxa singatshengiswanga lapho kwangcwatshwa khona isidumbu sakhe njalo singatshengiswanga amathambo akhe ithemba asingeke salilahla ngoba thina silokhe sizibisele ukuthi siyabe silokhe sisithi usaphila until uhulumende aze aphume egcekeni esitshele ukuthi wafa ingcwaba lakhe hila and then thina kanye nemuli yakhe sibe sesithola leyabayithi ngesilungu i-closure. Nxa kungelakho lokho even emthethweni kuthiwa umuntu engaba le minyaka emibili engabonakali kumele adeclare ukuthi usefile thina siyala ukuthi hayi lo asingeke samdeclare ukuthi usefile until size sithole lapho kwafakwa khona amathambo akhe.
Kusasa liza kuba lo mkhosi wokumkhumbula khona ngapho eHarare ungasichasisela ukubana lizaqhuba njani njalo ngaphi lumkhosi?
Ye lonyaka sibili sike sathi sitshintshe ukukhumbula esinga esasivele sikwenza ngeminyaka yonke le emikhathi edlulileyo sikhumbula u-Itayi ngolowo mnyaka esiza kwenza ukuthi silungise amamaski afana lobuso bakhe esizawagqoka sike sizithulele nje singakhulumi lutho singacabani namuntu sizihambela nje edrobheni kakhulu lapho endaweni ezazakalayo lapha achaywa khona ngamapholisa ehulumende nalapho abotshelwa khona yikho lapho esiyabe sisiya khona siqalisela i-Africa Unity Square.
Umnumzana Charles Nyoni ngumngane kaItayi Jamara. Ngakolunye uhlangothi elemelika lalo liqhubeka lisola uhulumende wezanu PF lisithi ukhanya engazimiselanga ukuwahlonipha amalungelo oluntu. Isiphathamandla sogatsha olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Robert Paladino utshele intathelizindaba ukuthi ngaleso sizathu elemelika lizaqhubeka lijezise iziphathamandla zezanu PF ezingamashumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani lobudlelwano laleli bandla. Le yinto esolwe isiphathamandla sezanu PF umnumzana David Ndlovu.
Well, ubuhlungu kakhulu abantu beZimbabwe ngoba izijeziso lezi and i-America ithiyona ngezabantu abathize bathi 84 labathi lamakampani bathi ngebathi 56 around there I think. Kodwa-ke ungakhangela nxa ilizwe lisehluleka ukuthi lithole ama-credit lines ayishiyona la ma-indivizua lilizwe lonke okuba-affectayo ngithonjalo and bese ngikhathaza futhi ukuthi lanxa kuthiwa izijeziso lezo zikhangelane lokuthi eZimbabwe akulama-human rights ngi-underline i-statement sika-Trump sokuthi zi-undermina ama-interest e-America eZimbabwe ngithi Africa. So ama-interest akhona yiwaphi ngokuthi umuntu ahlale kuhle kumbe ngokusuthi sinothi e-America njengoba bengabantu bakhuze okukhathazayo kuphela wayiyi-underlining yami kuphela.
Kodwa kundaba zamalungelo khonapho babuNdlovu ungathi uhulumende weZimbabwe uyawahlonipha yini ngokugcweleyo nxa sikhangelize hlakalo ezisanda kwedlula nje ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu libutho okuke kwenzakala kumaviki asanda kwedlula.
Angiboni ukuthi kulo muntu othakazelele ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu. Angiboni mina amalungelo abantu ngiyeqinisa ukuthi umuntu okuthiwa olekuqala one is presumed innocent until proven guilty and nxa umuntu ngathiwa olekuqala ngiyahlala ngilalele ngizisikhothi zakuthini yona ikhothi ngadala kuqala uhulumende ayemhlukuluze lami ngiyasola kodwa ikhothi ngathile kuqala ngoba ngiyewakhile separation of powers so nxa uhulumende awumelanga angenele kumakhothi nxa udawula usemakhothi kufanele ayekele amakhothi alandele udawula khona aeshisaye sikhuluma nge-rule of law yena leyo.
Izijeziso lezi imelika iqina ngokuthi ziphatha kuphela labo abazifakelwayo njalo amabhizimusi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe lemelika buyaqhubeka ngokutsho kwemelika kube lokuthengiselana okufika ku-$1 billion phakathi kweZimbabwe lemelika kuminyaka elithumi esanda kwedlula. Ungathini ngalokho?
Angiye ngibaphikise lokho ngoba yiba bakutshoyo uma umuphikisa uludo kufanele ube lezizathu lama-facts obaphikisayo kodwa-ke nxa bona besithi kulabantu lamakhampani angu-56 nxa beyakamba lelizwe lingayenelisi ukuthi lithole ama-credit lines kuya-affect abantu.
Umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo Disciples of Jesus Christ Gospel Group lona elihlabela likobulawayo.
Hlelo sikhuluma labahlabeleli abatshiyeneyo abacula lokutshaya imidumo yengoma ezitshiyeneyo maviki wonke. kuba kuhle ukuthi sazi imbali yaleli qembu elicula ezokholo. Siyalamukela amajaha kosibanda.
Siyabonga Tshisa, iqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group liqembu elisungule ngomnyaka ka-2015 lona lisungulwa nguHlengani loMpendulo yenkosi Sibanda. Sisuka endaweni yaseNyathi esigabeni saseLondi Mayini ikho lapho esiqalele khona ukucula. Saya saqhubeka silokhu esicula sinjalo kwaze kwafika ithuba lokubana sirekhode i-album lethu lokuqala elithi uMose wayibona. Sirekhodela e-House of Rising Sound Studios.
Igama laleli qembu silibona eBhayibhelini njalo siyalazi ukuthi ke yibo ke abafundi bakaJesu.
Leli gama salithatha embhalweni ngoba uJesu wathi kubafundi bakhe, hambani umhlaba wonke nishumayele ivangeli, ningamthola okholwayo nimbhabhathize emagameni amathathu, elikayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Ingakho sasesikhetha ukuzibiza the Disciples of Jesus Christ Gospel Group, okwamanje seliphethe amalunga ayisithupha agoqela uPrimo Moyo, Hlengani Sibanda, uMpendulo yenkosi Sibanda, uSambulelo Moyo, noSindisiwe, noMthokozisi Sibanda.
Uhlelo lakho hosa the Friday namhla sibusiswa zingoma ezihlabusayo ezokholo siyeqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Akutsho ke Sibanda, lapha selinamadlalade amangayo?
Sesinamadlalade ethu amathathu, uMose wayibona esayikhupha ngo-2015, ilandelwa ngeka-2016 ethi umbonge uJehova, ilandelwa ngethi umoya wami, sikhiphe ngomnyaka ophelileyo ngoDisemba. Wonke lama albums ethu siwarekhode e-House of Rising Sound Studios.
Lizwi bani elingaliphosela kuZulu ikakhulu abalandeli baleli qembu lingakatshayi phansi majaha. Besi kwejise ngengoma zokholo ezihlabusayo eziculwa yiDisciples of Jesus Christ Gospel Group, iqembu elidabuka kuntombi zethu nqa. Amen balaleli, libe nempelasonto ebusisekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga jaha elidala Ezra Jesus Banda, obehamba labafundi bakaJesu Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhuluma khona ngodaba lwalosuku lwanamhlanje olwe-International Women's Day. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.